So we see card to send about VOA in the valley. Amachono zisobo, siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Walamukela ngenjabulo enkulu kustudio 7 ngolwesibili mhlaka 21 Mpalakazi 2021 Prophetess Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje
kukhangelelekile ukuthi ababulawa ngumkhuhlane lobandi njalo ngalesi sikhathi sekhefu sisengozini yokuthi inani labantu abale COVID-19 liqansa. Lokhu kubangelwa yikuthi izihlobo ziyeza zivele ezindaweni ezithiyeneyo ezinjengase-South Africa.
Inani labantu ababulawa yi-COVID-19 liya liqansa ngalezi nsuku eZimbabwe ngokutshona kwelanga la izolo kuphela. Leli gciwane beselivulele abantu abaphose bafika ama20, 18.
Namhlanje kwelilanga lokuthi lokho esakutholayo umkhankaso sawenzayo ebantwini emankampanini akobulawayo ukuthi banikele labo bahluphekayo, sikuthi asenamhlanje kade sikunikeza ingathi imizi ehlala abantwana, ehlala umama, ehlala abantu abakhubazekileyo nalaba abantu abadala, yade sibanika labo njengoba ikhisimusifika labo babenekhisimusi njengabanye abantu.
Abekhansili yakobulawayo lamhlanje baphe izipho inhlanganiso ezithile phansi kohlelo lukameya olwe-Mayor's Christmas Cheer Fund. Uhulumende weZimbabwe uthi imizamo yakhe yokuthuthukisa umnotho welizwe ukuba aqede ubuyanga ebantwini kungakafiki umnyaka ka-2030 iyaphumelela. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Inani labantu ababulawa yi-COVID-19 liya liqansa ngalezi nsuku eZimbabwe ngokutshona kwelanga la izolo kuphela. Leli gciwane beselibulele abantu abalishumi lasiyagalolunye, 18. Ubathabele Masuku usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Abogatsha lwezempilakahle bakhiphe umbiko othi babezinkulungwane ezedlula ezimbili i-2283 ababanjwe bele-COVID-19 ngokutshona kwelanga layizolo. Umnumzana Humphrey Sithole ongumongi uthi ukuqansa kwenani lababulawa yi-COVID-19 akumangalisi.
Kukhangelelekile ukuthi ababulawa ngumkhuhlane lobandi njalo ngalesi sikhathi sekhefu sisengozini yokuthi inani labantu abale COVID-19 liqansa. Lokhu kubangelwa yikuthi izihlobo ziyeza zivele ezindaweni ezithiyeneyo ezinjengase-South Africa. Isikhathi esiningi umuntu nxa ebuya ekhaya eyizihlobo asoke limnike izinsuku zonezo ezilitshumi ukuthi azehlukanise kwabanye. Okuyingozi kakhulu ngoba abantu babe bethelelana khonapha ezimulini lasezigabeni.
Udokotela Mthabisi Bebe ukhuthaza abantu ukuthi bahlabe ijekiseni yokumelana le-COVID-19.
Kuqakathekile ngalesi sikhathi ukuthi abantu behle beqale ukulalela kakhulu okukhulunywa yi-Ministry of Health okwe-social distancing, physical distancing lokuningi-ningi nje okungabavikela ekubambeni umkhuhlane we-COVID-19. Kuqakathekile ukuthi bebe-vaccinated, especially khathesi okuzaba nemicimbi eminingi khona kakhulu.
Umnumzana Ambrose Sibindi, umgcinisihlalo wenhlanganiso eyezakhamuzi ebulawayo Progressive Residents Association, laye ugcizelela ukuthi abantu baziphathe kakhulu ngekhefu.
Abantu balamaphatha amaningi abawenzayo, abantu balokuthokoza nokuthaba okwedlulisa amalawulo. Kodwa engxenye asivumeni ukuthi insuku zijikile, lowo mnyaka ngomnyaka othiyeneyo, asizameni ukuthi sitshintshe ukwenza kwalesi sikhathi ukwenzela ukuthi sibalekele ukuthi simemethele umkhuhlane, sibe lama-gatherings amancane, singavumeli ukubana siminyane abantu njalo kwathi asidele ukukwenza. Asiziphatheni ngendlela esilayiswe ngayo abezempilakahle le-World Health Organization.
Unkosikazi wakhekile Ndlovu, umhlali wakobulawayo, uthi abantu sokumele bajayele impilo entsha yokuhlala begqoke ama-mask.
Ngesikhathi lesi sekhefu sikhangelele ukuthi sike sihlangane njengezimuli sibe ndawonye, langaze sibona silama-numbers ethu eqansa, kufanele ukuthi sifunde ukuthi siphilele umkhuhlane lowo. Engiwunanzelayo ukuthi khona khathi sivele sokulula ukuthi umuntu agqoke i-mask. So ngokuya kwesikhathi sebe silokhu sijayela impilo entsha le elethwa yi-COVID-19.
Umqondisi wezempila kahle kukhansile yakobulawayo wenqabe ukuthathwa ilizwi kodwa uchaze ukuthi isilinganiso sokusila kwabantu siya ngokuthi kulenani labantu abangaki ababanjwe ngumkhuhlane. Nxa abantu besanda kubanjwa yi-COVID-19 isilinganiso sokusila laso siyehla. Kuphetha usuku lwayizolo isilinganiso sokusila besimi kumachumi ayisikhombisa lambili ekhulwini i-72%. Abalaliswe isibhedlela sebengamakhulu aphezu kwamathathu i-368. Abahlabe ijekiseni yokuqala yokumelana le-COVID-19 izolo bazinkulungwane eziphezu kweziyisithupha i-6157 kuthi abahlabe ngokugcweleyo izolo babezinkulungwane eziphezu kwezinhlanu i-5172. Elizweni jikelele asebehlabe ijekiseni yakuqala sebeyizigidi ezedlula ezine i-4.1 million kuthi asebehlabe wonke womabili sebeyizigidi ezedlula ezintathu i-3.1 million. Ngimele iStudio 7 kobulawayo ngingubathabile Masuku.
Kunjalo nje elokutswana lona lithi abangahlatshwanga ijekiseni ye-COVID-19 vaccine abasoke bavunyelwe ukuhlanganyela labanye embuthanweni wabantu abalikhulu kusiya phezulu. IBotswana ngilenye lamazwe ahamba phambili ezwekazi le-Afrika kuhlelo lokuhlaba abantu ijekiseni ye-COVID-19 vaccine. Intshisekelo zindaba ye-Studio 7 uMqondisi Dube sethulela lolu daba ngokugcweleyo eseGaborone kweleBotswana.
IBotswana ithi inyathela lokuvimba abangahlabanga ijekiseni ye-COVID-19 ukuthi bangahlanganeli labanye kumbuthano elabantu abalikhulu kusiya phezulu indlela yokwenqabela kumemetheka komkhuhlane lomo. Inani labantu abatholakala belomkhuhlane we-COVID-19 liyaliqonga lifuqwa ukuqhamuka kobuhlobo olutsha olwe-Omicron. Uhulumende weBotswana uthi sekubone kufanele ukuthi afake isinye isiqondiso okuncedisa ukuthi kulwisane lomkhuhlane lomo. Umphathintambo wezempilakahle udokotela Edwin Dikoloti wethule isiqondiso esitsha ngomvulo ngaphansi komthetho we-Public Health Act ovumela kuphela abahlatshwe ijekiseni ye-COVID-19 ukuthi bahlanganele loZulu. Labo abazathola besephula olumthetho bazahlawuliswa amapula angaba zinkulungwane ezilikhulu i-100,000 pula kumbe bayevalelwa ejele iminyaka engedluli emhlanu. Abanye abezimbabwe beleBotswana bafana lonkosikazi Emily Dube abakade bengakatholi ijekiseni ye-COVID-19 bathi inyathela likahulumende lizatsho ukuthi bezame ukuyathola ijekiseni.
Siyakuzwa sibili ukuthi abantu kabahlatshwe ukuze baye emachurch la kuma-gatherings la kuzo zonke indawo. Kodwa into ekhona yikuthi siyesaba ukuhlatshwa. Siyesaba ukuhlatshwa kulaludo zibili olunehlulezo esilubonayo. Into enkulu yikuthi siyesaba ukuhlatshwa. Hathi sizahlatshwa ukuze siphumelele ukwenza zonke izinto zona lezo.
Ele Botswana lithi alisuke libambe ngamandla labo abangafuni ukuhlaba ijekiseni ye-COVID-19. Umongameli Mkhwetsi Masisi usanda utshela umsakazi we-BBC ukuthi ilizwe lakhe lizalandela isisekelo sombuso sona isithi abantu akumelanga bebanjwe ngamandla ukwenza okufana lokuhlatshwa ijekiseni ye-COVID-19.
We do not intend to impose a vaccine mandate simply because our laws do not allow it. People have enshrined in the Constitution.
Asina nhloso yokubamba ngamandla abantu ukuthi behlabe ngoba imithetho yethu ayikuvumeli. Kukhona kusisekelo sombuso njalo ungeke wagijimela ukubamba abantu ngamandla ikakhulu njalo uma ungabanikezanga amathuba okuthi behlabe ijekiseni.
Omunye weZimbabwe ohlala eGaborone uMnumzana Dumezweni Ncube uthi yena uyakusekela inyathela likahulumende kodwa kule mbuzo ekhona.
I personally think it's a good move by the government ukuthi bethi khona abantu abavaccinatiwe kumele be attend ama events. But here is the big question. How would they know ukuthi so and so is vaccinated? Of course you can come with a book lakho lelanele ukuthi khona you're vaccinated, but I can come with my book and then I give it to my friend who's outside who's not vaccinated. So I think they should revisit the policy on leyo bebona ukuthi be structuresha yendlela eqondileyo.
Ababungulela kakhulu ngenyathela likahulumende abakunhlangothi ezifana lezo kuzilibazisa bona ekade bekhangelele ukubulawa imali ngesikhathi sekhefu leKhisimusi. Lokhu sokusitsho ukuthi labo abakade bethenga amatikiti okuya kundawo zokuzilibazisa kodwa bengahlatshwanga abasoke benelise ukuyangena. Umthetho omutsha ugoqela yonke imbuthano efana leyamasonto ezombusazwe kanye lezokuzilibazisa. Uhulumende weBotswana yena uthi inengi selihlatshiwe yikho efake inyathela leli. IBotswana ingamanye amazwe ahamba phambili uhlelo lokuhlaba iJackson yeCovid-19 sokuhlatshwe ngokupheleleyo abantu abadlula amathumi ayisikhombisa i-70.6% ekhulwini. Ngingumqondisi Dube oyendaba ze-Studio 7, ngise-Habron kwele Botswana.
Abekhansili yakobulawayo lamhlanje baphe izipho inhlanganiso ezithile phansi kohlelo lwayo oleMayor's Christmas Cheer Fund. Kusasa abekhansili leyi bakhangelelwe ukuya kwenzela idili leKhisimusi umuzi ogcina asebekhulile owentembeni Old People's Home. UAnastasia Ndlovu sethulela lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Imizi ehlukeneyo yakobulawayo edlula ichumi lambili yamukele ngenjabulo izipho ezabelwe luhlelo lwebulawayo Mayor's Christmas Cheer Fund zempahla ehlukeneyo kusukela kuzembatho ukudla ledili elihlelelwe ukwenziwa kusasa entembeni Old People's Home. Ekhuluma emkhosini wanamuhla umeya wakobulawayo uCouncillor Solomon Mguni ubonye amankampani athe apha loba nzima ngesikhathi se-COVID-19.
Namhlanje belilanga lokuthi lokho esakutholayo umkhankaso sawenzayo ebantwini emankampanini akobulawayo ukuthi banikeze banikele kulabo abahluphekayo. Sibuthanise namhlanje kade sikunikeza ngathi imizi ehlala abantwana, ehlala umama, ehlala ngathi abakhubazekileyo nalaba abantu abadala, yodwa sibanika namhlanje ukuthi labo njengoba iKhisimusi sifika labo babele iKhisimusi njengabanye abantu. Kusasa singathi lunch esponsor yiWalter Inn entembeni Old People's Home. Nathi siyenza nyaka yonke lo nyaka nje siyenzela khona ngale ntembe Old People's Home ngenxa yeCovid ephakathi komuzi nokobulawayo laseZimbabwe jikelele.
Unkosikazi Sakhile Chuma Chakauya owentembeni Old People's Home uthi umsebenzi ubalula nxa bethola uncedo olunje kuzenza le dili labo kusasa libe lihle.
Siyabonga kakhulu ingani inkosi ngagcwalisa lapho okhutshwe khona labo khulu labo gogo basizakale ngalokho abakuphiweyo.
Repotholakele Mahlangu Khumalo omele iHaven Trust laye ngomunye oveze injabulo yokuthola isipho
kuwe impahla ukudla impuphu lamafutha lokhako lethilizi. Ngesithu sethu ngabe sinekwe impuphu enenganyana ngoba sile 30 kg kuphela. Abantu engibathiye silabo kulezi nsuku silabo omama bangu 4 abantwana ngibona ngathi bangu 10.
Unkosazana Best Ndlovu yena ubemele inhlanganiso eyethuthuka kulumkhosi.
Siyabonga, siyathaba kakhulu ngenxa yokuthi like singakhangela kakhulu ukuthi umkhuhlane lo obekhona we-COVID ukuthi usenze sasala sisegcekeni ukuthi abangelazimali bakhale egcekeni. So nxa sithole isipho lesi siyakwazi ukuthi abantwana bazathola ukudla.
Uhlelo lwe-Mayor's Christmas Cheer Fund lwenziwa minyaka yonke lapho amankampani, inhlanganiso ezehlukeneyo lozulu jikelele abapha izipho eziphetha ziphiwa abaswelayo kobulawayo ukuze labo babe lesikhathi sokujabulela iKhisimusi. Isikhwama seMayor's Christmas Cheer Fund asivalwanga ukwamukela izipho ezisuka kumankampani ahlukeneyo lozulu okuzathi kuphiwe njalo abanye abadinga usizo. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu.
Live Talk namhlanje uhlelo The Connection sikhangela ngokwenziwa ngabatsha ngesikhathi sokumelana nesimo se-COVID-19. Sikhangele kwezivela kwamanye amazwe namafitshane. Umongameli Joe Biden welemelika namhlanje ukhangelele ukwethula isixwayiso esiqinileyo kwabalokhu bengakahlatshwa ijekiseni yokuzivikela kwe-COVID-19. obona ngokwethulwa kwemibiko esikoleni sikamongameli ese-White House uJames Saki utshele intatheli zendaba ngezulu ukubana umongameli uzakwethula lesi sixwayiso lapho esethula umbiko wakhe ngokuphathelane nomkhakha omusha we-coronavirus u-Omicron. Uhulumende kamongameli Joe Biden ubikwa uzicabanga ukuyekethisa imigoqo yokwalela izihambi zangezomsezula ze-Afrika ukuze emelela ifakwe ngemva kokuqhamuka komkhakha omusha we-Omicron. Lokho kube umqondiso obana ngehlupho zemikhuhlane ethelelwanayo lula uDr. Anthony Fauci izolo. Ukuthi izakhamizi zedolobheni elingempumalanga yelekhonko eligona zikuba zingene ezitaladeni kusukusela izolo zitshengisela zisolwa ukungena kwamapholisa akumakhelwane kwele Rwanda elizweni lelo enganaki umngcele. Kubikwa sokuphela ipholisa elilodwa umuntu mkhaza oyedwa abesikathi obayatshengiselayo. Uhulumende uthi imizamo yakhe yokuthuthukisa umnotho welizwe ukuba aqede ubuyanga ebantwini kungakafiki umnyaka ka-2030 iyaphumelela okwamagama, njalo lokhu kubonakala ngehlelo asezisungule la sezithuthukisile ezigoqela olwama-metro mini factories kanye lolwama-smart cities. Usithandekile Mhlanga we-Studio 7 usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Uhlelo lwama-metro mini factories lukhuthaza abamafekithali asathuthukayo ukuthi asebenze lalawo asegxilile ukwenzela ukukhuphula isisindo sempahla ezihixizwa elizweni kanye lezithengiswa phandle kwelizwe. Uhlelo lolu lusungulwe koBulawayo umsekeli kamphathintambo obona ngamabhizimusi asathuthukayo unkosikazi Jennifer Mhlanga. Umnumzana Joseph Chuma ilunga lebandla leZANU-PF njalo engusomabhizimusi uthi ngempela uhulumende engafeza uhlelo lwe-Vision 2030 abantu bengasebenza ndawonye ukuxhasa lezinhlelo. Unika umzekeliso wokusetshenziswa kwemali emkambo omnyama.
Uhulumende lomkhokheli wayo umongameli uMnangagwa, they seem to definitely have a trajectory enhle ekufuna ukubana uVision 2030 afike ngendlela epheleleyo. Kodwa andiyabona into ekhona ukuthi bona it doesn't take uhulumende kumbe umongameli ukuthi into leyenzakale. It takes all of us ukuthi sonke sibe involved in this whole thing. So nxa singathola kulaba abantu azabe lokhu bedosele kuba, like for example, umuntu uyabe ebhadalwe izimali ezinkalakata ama-hundreds of millions of dollars to billions of dollars maybe for some work that they have done here, and because bona kabafuni leyo mali ukuthi ihlale ikuzimdollar denomination, sebephuma bona yibantu bangena kumarket lapha sebekhoza ke ukuthi yona i-rate ikhwele, ngoba umuntu wana uyafika ele $1 billion kumarket. That's right, madoda, i-rate kuba namhla kwezotata hayi i-rate i-100 ngoba yena ufuna ukuthenga imali anamasinyane setshela abafana amarana zakelanda hayi ifakele ubu-120 gijima lihambe liyothenga. So abafana bazagijima liyothenga abantu bethu 120 i-rate sikhwenini nesambu zabeta ifakele u-140 ifakele u-160 actually lapho esikhona kubo-200. So it's people ngabantu who are here within us, who are being greedy, abayenza ukuthi bona into lezi zifike kusitutionally. U-president has got good intentions, ama-saboteurs, so we hit it in abantu more than even the outside forces. So kusho kudingakala ukuthi bona i-sincerity ibe khona amangesi us njengama-Zimbabweans, namangesi uhulumende as much as it is there ku-president ubaba uyidini Mnangagwa.
Asizweni umbono kamnumzana Rejoice Ngwenya, ingcwethi ecubungula ezomnotho welizwe, kungxenye yengxoxo esisanda ukuyiqhuba laye.
Asingeke sibe yi-middle economy ngo-2030 ngenxa yokuthi akula ma-industry asustainayo i-productivity yokuthi ingaqhatsha abantu. I-middle economy industry yenziwa nga-industrialization. So ngazikhangela ibala akula mali zokuriplace equipment emandla, imisebenzi yakhona akula, ama-policy yakhona kalunganga kuhle.
Isikhulumeli sebandla le-MDCT umnumzana Witness Dube uthi ibandla lakhe kalisuthiseki ngoluhlu lokusetshenziswa kwemali yelizwe olwe-bhajethi olungabuyisela intuthuko yelizwe nenhlelo lezi emumva.
Tuna jenge wadlale MDCT asisutiseki nge budget kaMthuli Ncube ekuzameni kwayo ukuletha izimpendulo kunhlupho zeZimbabwe kwezomkhonomi. Ikhiphe imali encane kakhulu kulinganiswa lemali ekade ifunwa ngama ministries ekuthini benze imisebenzi yabo iphumelele. Njalo lakhona oko kuyenziwa nguhulumende okokuthi uholisa izisebenzi zakhe ngama US dollars kuyatshengisela ukuthi laye uhulumende akasela themba lokuthi imali yeZimbabwe ama bond notes ayasebenza. So lokho kutsho ukuthi iinflation izaqhubeka ikhwela, amandla emali yeZimbabwe azaqhubeka esehla. Ibudget yakhe nje nxa siyikhangela iyasitshengisela ukuthi ayikhulumi kuzinto eziphathelane labantu ezifanana lamanzi, amagetsi ahamba nsuku zonke, ezetransport, ukudla, izikool fees zabantu nje labo COVID bona labe siphakathi kwabo. Lokuningi ekade singafisa ukuthi ngabe ikumumethe okuphathelane lempilo yabantu abayiphila nsuku zonke. Hatshi lokho siza kubona nje ema-television lemaphepheni ekhuluma ngento ezingabambekiyo empilweni zabantu.
Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi amakhanseli azanikezwa imali edlula amabhiliyoni alitshumi lantathu, $43 billion, kuhlelo lokuzibusa kwamadolobho, ukuthuthukisa izakhiwo lemigwaqo kusetshenziswa inkundla zebulenjini, okungenye yenjongo yeVision 2030. Wethulela amazwi izolo evula ngokusemthethweni indawo yokugadela amabhasi eGweru. Ngimele Studio 7 ngiseWashington, ngingusithandekile Mhlanga.
Kwezemidlalo, abaqeqeshi beqembu labesilisa elimela ilizwe emdlalweni wenguqu sebebize abadlali abangamashumi amathathu ukuthi bazoqala ukulolonga kumalungiselelo awo ukuphatheka umncintiswano we-Africa Cup of Nations ozakhutshelwa kwele Cameroon ekuqaleni ukwazibandlela omnyaka ozayo ka-2022. Intathu lezindaba yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Abadlali ababizwe kuqembu lesizwe lama-Warriors bakhangelele ukuqala amalungiselelo mhla zingamajumi amabili lantathu esitodiyoni iHarare belungiselela ukuyadlala kwele Cameroon ngomnyaka ozayo. Ngemva kwalokho abaqeqeshi bakhangelele ukuba bakhethe abadlali abangamajumi amabili lantathu okuyiba baza kuyadlala kumncintiswano we-Africa Cup of Nations nxa ilizwe leZimbabwe lingasamiswanga ukudlala lamanye amazwe ngenxa yengxabano ekhona phakathi kwenhlanganiso ye-Sport and Recreation Commission kanye neyeZimbabwe Football Association. Intatheli zindaba ezemidlalo uNation Gogwera uthi udidwa yikuba khona kwabadlali abasebekhulile lekuqembu elibizwe ngabaqeqeshi bama-Warriors.
Into yathi simele siqale siyenze kuba kwazi ukuthi injongo yethu siya ku-AFCON ngeyani, ngeyokuyina yini AFCON kumbe ngeyokuthengisa ama-players. Sizimele sifake ama-players amancane amaningi alabo asebephezu kwabo 30 years, angiboni ukuthi singaba sibathathelani ngenxa yokuthi abasathengiseki nxa sikhangela ukuthi singathengisa, njalo angiboni ukuthi bengasenza njalo ukuthi siwine i-Africa Cup of Nations.
Obhala indaba zemidlalo uFortune Mbele uthi yena uthokoziswa yokuba khona komgadli uPrince Dube obeselesikhathi eside engisiyo ingxenye yeqembu lesizwe.
Enye inclusion ebalulekileyo kusquad letana yikuphenduka kukaPrince Dube after isikhathi eside elimele. Ngomunye umuntu ongadala umehluko kusquad lesi nxa ingaphiwa ithuba lokudlala.
Ocubungule ezemidlalo uWashington Sibanda yena uthi ule themba lokuba abadlali abakhethiweyo bazaqhuba kuhle khona le kwele Cameroon.
Ngibona ngani ngabadlali abangakwanisa ukuthi-ke bawuthwale umsebenzi esikhangelelane lawo lapho esizahlangana khona labo Senegal khona le eCameroon, ngoba ke hayi sonke sifisa ukubana-ke iqembu lesizwe lidlale kuhle khona le Cameroon.
Iqembu leZimbabwe likusibanga sikagroup B ndawonye lele Senegal, lele Guinea kanye lele Malawi. Umncintiswano we-AFCON ukhangelele ukuqala mhla ziyithupha munomunye kunyanga kaZibandlela usiyafika emaphethelweni mhla ziyisithupha kunyanga kaNhlolanja. Kula badlali abathenjiwe abadlala phandle kwelizwe abangabizwanga kuqembu lesizwe ababalisa uMarvelous Nakamba, uBrendan Calloway kanye noMarshall Munetsi, bona abadlala chiyako lwandle kodwa abangekhoyo ngoba belimele. Ukuthi uKhama Billiatho odlala kule South Africa sewathatha umhlala phansi. Kusenjalo iqembu leZimbabwe livele lingalaluka lingasayanga kule Cameroon, nayinhlanganiso ye-Sport and Recreation Commission ingasalandelanga isixwayiso esivele kunhlanganiso ye-Federation of International International Football Association FIFA ukuba inkokheli yeZifa iholwa nguFelton Kamambo ibiselwe emsebenzini kungakafiki mhla zintathu kunyanga kaZibandlela. Inhlanganiso ye-SRC imise umsebenzi inkokheli yeZifa ngenyanga kaLwezi yethe samacala okungaqhubi ngemfanelo umsebenzi wokukhokhela umdlalo wenguqu elizweni. Ngimele iStudio 7 ngoBulawayo nguJoseph Njanji.
Siqhubeke uhlelo lwethu lwalamhlanje ngodaba lokuzilibazisa. Sileqembu lomculo elizibiza ngokuthi Emhlabeni Express and Amakhwanazi Amahle. Lapha ke baphethe idlalade labo elitsha elithi Ubuhle Bendoda. Untungamile Nkomo weStudio 7 usethulela lolu daba.
Leli liqembu elitsha elibunjwa ngabahlabeleli abavele besemculweni behlabela bekwele South Africa. Nango umholi walo uShelta Mkhwanansi.
Ake ngibonge ithuba ngilibingelele lonke labalandeli abalaleli beStudio 7 ekhaya ngibe emhlabeni eTsholotsho. Esimeni sokucula lapha siculela iMakhwapheni and Kwanti Superstars, ngicabanga ukuthi iyayidlala lapha ekhaya.
Idlalade leli lilengoma eziyisikhombisa ezigoqela ethi Salibonani, Baba Jehova Bawelile, Ubuhle Bendoda kanye le remix ka Bawelile.
Idlalade Mkhwanazi. Inamba kwamanje zithi 0799832018. Ngicela ukuphinda 0799832018. Eyomntana mithi 0635498076. Ngizophinda njalo 0635498076. Ikho lapho abalandeli abangasithola khona, sibona ukuthi singafinyelela njani lapho abaze khona bedinga lolo sizo lamasidi. Kodwa isibhizo kwamanje ukuthi sizama ukuthi sizifake kuma-downloads ukwenza ukuthi abalandeli bekwazi ukuthi bazithole khona kalula.
Abalandeli ubatshiyela waphi amazwi?
Sicela sichase kakhulu abantu abadala esithele ama-original CDs, ngoba mase lithenga la mafeki kwenza ukuthi singasayitholi leyo mali ukuthi sikwazi ukuthi siliphindile futhi silenzele injabulo ngokusasa.
Uphuma ke enkundleni uShelta Mkhwanazi leqembu lakhe leMhlabeni Express and Amakhwanazi Amahle ngale.
Singeke hlukane sihlobo ukuthi sikhangele ezinye zezindaba ebezikhokhela. Inani labantu ababulawa yi-COVID-19 liya liqansa ngalezi nsuku eZimbabwe. Ngokutshona kwelanga layizolo kuphela leli gciwane beselibulele abantu abaphose bafike amashumi 218. Abekansile yakobulawa yilamhla baphe izipho inhlanganiso ezithile phansi kohlelo lwe-Mayor's Christmas Cheer Fund. Uhulumende uthi imizamo yakhe yokuthuthukisa umnotho welizwe ukuthi yaqede ubuyanga ebantwini kungakafiki umnyaka 2030 iyaphumelela. Siligqiba-ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje oluvalelisayo. Upractice Jeremiah msithi asidibaneni ngowafasti. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifana yokusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka.